Iziqinti ezingamachumi amabili zeZimbabwe zizathola uncedo lwamatende amanzi lokunye kusengezelela uncedo olwaphiwa imuli ezazibhekane lendlala ngomnyaka odluleyo. Umqondisi weUnited Nations eZimbabwe, umnumzana Bishop Rajuli, nguye owazise ngalesi sipho ethi usizo lweCentral Emergency Relief Fund luza ngesikhathi esiqondileyo ngoba abahlaselwa zimpophoma zamanzi ezansi eZimbabwe kunje lokhe bethwele nzima. Olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Silethemba Mathe uthi luhlelo oluhle olwenziwa yiUnited Nations njalo kuhle uma abesifazana benganakekelwa kabanzi ngoba usizo obelukhona benakwa ngezokudla kuphela hathi okunjengemvunulo lapho bese sikhathini.
Kuzasiza kakhulu omama ukuthi bazathola ngama reproductive health assistance in terms of amaphilisi lamakondom longakunye okunjalo ngoba emakhempu lapho izinto ezisuka zisilele kakhulu kunanzwa kakhulu ukuthi umuntu udlile ugezile utholile amanzi kodwa lokho okunye okuba lama effects aba long term kumbe a affect impilo yakhe yonke akunakwa kangako.
Osakhulayo unkosikazi Samantha Ndlovu uthi bayabonga usizo abalutholileyo njengabafundi ethi yinto enhle.
Siyabonga uncedo lwesilithole from EUN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezasincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala lokuthi konkhona kube le-development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Uhlelo lokutholisa abantu usizo luzaqhutshwa inhlanganiso yomhlaba iUNICEF, iIOM, iUNFPA, inhlanganiso ezizimeleyo kunye lohulumende. Imuli ezedlula inkulungwane eyodwa zizatholiswa impahla ezehlukeneyo kuthi omama abazinkulungwane ezimbili lengxenye bazatholiswa impahla yokuvitsha ngesikhathi bese sikhathini kunye lamaphilisi okwelamisa kuhle imuli. Kulandela ukubika ukamongameli ukuba impophoma zamanzi ingozi yelizwe, kudingakala imali edlula izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-189 million ekusizeni abahlaselwa yile ngozi. Uhulumende weNamibia, iChina, iUK, iJapan leEuropean Commission ngabanye abatholise uncedo kwabahlaselwa zimpophoma zamanzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.